Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bebeyinhlabathi ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga nyama yenkukhu lonamnede enkundleni yeWhite City kobulawayo izolo abebandla leCCC.
Hayi le amadabu kande siphume sobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama-official candidates awe-CCC.
Kodwa abanye bathi ubuningi babantu kade besemhlanganweni wakobulawayo abuvezi ukuba yibo bonke abazavota, ngoba bebaningi abangabhalisanga kumbe ukuhlola ukuthi amagama abo akuluhlu lwabavoti i-voters roll.
Bavalela phandle abakhokheli bethu abaoncubo welshman, bavalela phandle othokozani Khuphe, bavalela phandle oAbednego Bhebhe nabanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni.
Ugatsha lwezabomthetho olwe-JSC soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula icothoza umholi wabahluli umnumzana Luke Malaba.
Okwenziwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili, ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Bebeyinhlabathi abantu ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga inyama yenkukhu lonamnede enkundleni yeWhite City kobulawayo izolo abebandla leCCC. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla mnumzana Gift Ostalo Sesiziba, yena ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela isigaba sephumula tshabalala kobulawayo edalele parlamente.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini, whether ngeZANU-PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha babebanengi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement. Kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu banengi. Abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona, sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako, ngoba abunye lomunye yabe sebuyele engesekho kobulawayo. Uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo. Singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu, kwathiwa Tsvangirai turns Harare red. Kwathi sokubuya ukhetho iZANU-PF yayitshaya i-whitewash. Singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo. So amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho, abanye ngabangarejistanga ukuvota, abanye ngabathethwe ludumo, abanye ngababe bebhasiwe kumbe bet sakhiwe kumbe besitimbeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement.
Ubona ngani ibandla leZANU-PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala linqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo?
Ibandla leZANU-PF lihlala linqotshiwe kobulawayo, ngiyavuma, kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani kobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda ubukhali bebandla le-CCC. Okwakuqala kulokukhonona okukhona ebantwini bakobulawayo ngendlela umnumzana uChamisa akhetha ngayo abameli amakandidates asomfihlo lokho ukuthi abantu bayenza into othwa babhula umntwana kwakhethwa abantu kwazobuye ekugcineni kwakhona amabizo setshintshiwe abantu bayakhonona ngakhonoko abakho happy okwesibili into kamnumzana uChamisa kayicaca ukuthi iparty kumbe kuyini abantu abacubungulisayo abangathatheki ngodumo njengenjongozulu oluqhuqumayo nje abodumo abantu abaningi abacubungulisayo bayabona ukuthi into leyi yinto yakhe nje yodwa labantu abalihlekana abathile ngokuinto kwakhe labo Ostalos labo Mahere lochibaya beyi-4 bazenzela into yabo engelani labantu bavalela phandle abakhokheli bethu oncubo welsman bavalela phandle othokozani khuphe bavalela phandle oAbednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni khonokhu kuzamtshaya kakhulu bese kubuya ukuthi kwezinye izigaba bayelekanisa amakandidates agadana aba ngama-double candidates kuzabatshaya khonokho ngibona ngazani yebo kuhamba abantu bakobulawa iZanu PF izonda kodwa e-Country Park ngibona engazani iZanu PF izanqoba ngoba ngento zikaChamisa zokuthi wathuma uphayo umfana osuke esikolo wamsuse Norway khona lesikolo wamflyisa ukuthi azofika azokuba yi-candidate was sideliner abantu ababekade bengamisana lo sikhwica mfundo uProfessor Mthuli Ncube e-Country Park ngokunye kwezinto okudala ukungasuthiseki kwabantu bakobulawayo uthethe umfana okuthiwa nguShepherd Sithole wazomphanyeka kobulawayo lapho ukuthi abe ngucouncilor ngumuntu ongasowa kobulawayo ongakhulumi lolimi lakobulawayo umfana owayebuye lapha kobulawayo elandisa isikolo into zona lezi yizo ezenza abantu bakobulawayo bakhonone kakhulu bangajabuli kukhona futhi ngale emagwegweni obhekene lakho kulokukhonona okuningi yizo izinto ezizaphambanisa ukhankaso lwe-CCC
Siyaxolisa ke balaleli lapho belilalele umnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe obekhuluma yena ngokuthi bebebaningi abantu enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo kodwa ayisibo bonke abazavota okwakathesi ke sizwe ke umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba yena ekhuluma ngokuthi kwenzakaleni izolo enkundleni ye-White City Stadium.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini whether ngeZanu PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha babebaningi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu baningi abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba amunye lomunye yabe sebuyele engesekho kobulawayo uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red kwathi sekubuya ukhetho iZanu PF yayitshaya i-whitewash singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo so amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho abanye ngabangarejistanga ukuvota abanye ngabathethwe ludumo abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe bestimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement
ubona ngani ibandla leZanu PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala linqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo
ibandla leZanu PF lihlala linqotshiwe kobulawayo ngiyavuma kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani zikobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda
Uxolo siyaxolisa ke lapho balaleli hayi udaba lwethu lo mnumzana ostalo sisiziba lungani luyala imitshina yethu iyahlanganisa kuphume kuloko kuphuma udaba olufanayo hayi sizathi ke sesilidlalela lona udaba lwethu olwengqoqo esiyenze lo mnumzana Gift ostalo sisiziba umsekelo sikhulumele sebandla lesi sizaludlala nje kusasa udaba lwakhona. Ungathesi ke sikhangele olunye njalo udaba oluphathelane lwezokhetho. Ugatsha lwezabomthetho olwe Judiciary Services Commission soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula ecothoza umholi wabehluli umnumzana Luke Malaba. USande wathi uMalaba kalandelanga isisekelo sombuso esithi kumele abe amacala hathi ukuba nguye opha izinqumo. USande wethula la mazwi ngeviki edluleyo ngemva kokuba uMalaba ephe isinqumo sokuba udaba olwethulwa ngumnumzana Kasukuwere olokwalelwa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe kumele luhluzwe kakutsha ngesiphangiphangi. Iphephandaba leNewsday alivezanga ukuthi uSande engala ukuxolisa uzakwenziwani. UMalaba wathi aluqakathekanga udaba lukaKasukuwere okokuthi kumele lungene emzileni njengazo zonke indaba ezingaphuthumiyo. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo nkosazana Jacqueline Sande okungamazwi asemngenise edakeni.
Okwenzwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba ezabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe. Hatshi ukuthi yena ahlabe ehlezi ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza yithina administrative duty. Kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla okuthi azwe indaba akhangele amaphepha ahlathi le ndaba sengijikela khatshana ayilamsebenzi. Kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele. Ukuthi yena eyedwa esehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe eyedwa sephonga ukuthi indaba leyo alamsebenzise ngijikela thatshana lokhu sibili kuyayangisa asibone kuyinto efanele ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice njalo asibone ukuthi awusasa phambili laphana abantu bazabelandela ukucimba kwakhe lokhu ngoba into ayenzayo le ayisoze kwanisa ukuthi yanesisa ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi into elungileyo sabona ukuthi into sibili engafanelanga ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe ngedale nxa umuntu emangale indaba yakhe umthethwandaba uyabe ufuna ukuthi bamuzwe manje nxa kuyathiwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokhu kusho ukuthi lakusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le njalo uchief justice yena uthi udaba lolu akumelanga luziwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho. Kodwa thina sithi abantu beZimbabwe bona baya khona ngande emthethwandaba ukuthi balethe indaba zabo zama-election ukuze bengahanjiswa ukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondananga lo mthetho waseZimbabwe. Nxa umthethwandaba susithi hayi asisakuzwa akumelanga sikuzwe vele asinasikhathi sokukuzwa. So kutshuthi ukuthi abantu abahambe kuma-election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithelo nani mele alikwanisi ukuthi libasi senzele ukuthi ama-election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga. Lokho kulesihlaza sibili uChief Justice into ayenzayo iyasolisa.
Lo-ke ngunkosazana Jacqueline Sande isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere obexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Amazwi kaSande yiwo onala asemfake kudubo okuthiwa khona kumele axolise ukuthi wayeyakhulumelana.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Isizwe Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi sikhulumele sebandla lezano PF umnumzana Chris Mutswangwa wehluleke ukuphendula intatheli izindaba lapho zisithi zimbuza ukuthi nxa ibandla lezano PF linganqotshwa lizemukela na impumela. Umtswangwa ubikwa eqhamande esithi vele unqotshwa baya kwesaba okwenza basebenze gadalala ukuthi banqobe kukhetho. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi ibandla lezanu PF seligebhe imigodi yamanzi elempompi ezisebenzisa amandla esola ezilikhulu elilechumi lanhlanu 115 esigabeni se-Midlands. Lokhu kubikwa kwenzakele phambilini komhlangano we-rally owakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Isitudio yasefi ndivuka njani basazi bethu abahle ngithona njani njalo. Ye, ngibulisa nawo wonke umthwakazi omuhle. Ngithi mina hhayi njengoba kusiyavotwa hhayi asiyeni maqhawe siyezama esikuzamayo kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzoba isikhathi la kuzobonakala khona okokuthi umholi we-MRP umqondisi moya into asuke eyikhuluma usuka kuyabe kungathi uyaprofetha whatever hhayi ishunqa unyaka uqala kumbe last year eyikhuluma ngezanu PF lento ezwenzakaleli i-TCC lento ezakalela thina njengesizwe sakomthwakazi kuphela. Ngicabanga ukuthi leso siprofetho sizofezeka next week. Asiyeni siyezama njengenjayelo kodwa konke akutsho sikulindeleni ma-TCC sikulindeleni mthwakazi omuhle. Libona imethi ukuthi izana izidlala njani. Asambeni siyevota maqhawe, sambeni asishuthi isithini kodwa ke ngicabanga ukuthi ebantwini abaningi kuzovule into esuka ikhulunywa ukuthi hayi ngoba kuyabe iMRP yabe campaigna yabe ngakampaign yabe ivula amafayili awezanu PF. iMRP yaphethe amafayili wezanu PF wonke futhi suke amayisuke yakhuluma iyabizama ukuthi ixwayise abantu ukuthi behlale beaway ngezinto ezizwa izanu PF kodwa sambeni siyevota maqhawe sesiyobona khona.
Studio 7 Studio 7 linjani kuna ngapho basakazi hayi njengoba sesilanda lona ukhetho siyamuza ugolide nje lokuchazeka ngopresident wakhe engathini kade njengoba kusiza yena le mundi yakhe hathi thina abaningi u-ED wabo lo bazangena njengokuthi bona vele bayenza intando yabo kodwa ngentando yabantu asiboni ithuba asiboni ukuthi balale ithuba ithuba abazalithola ngale ntando yabo hathi labantu. Yabonga yimi empofu khona ngaphela upane east sithi kangene umfana.
Siyabonga indaba esinikeza zona kakhulu kakhulu ezinhle ezibusekile ezisizwisa zonke izinto esingazazi songanika qhubekela phambili sinika likhohle ngobelief gawulela ujoseph uchumala umalaki ngikhungo labo abangani ukuthi kwezana ukubahlanyisayo abathi imigwaqo ilungile imigwaqo isiqede emgwaqweni kangaka kodwa ke bebungubaba bomnankagwa yeyo mdala umnankagwa uba kusenzela lokho bekhohle ukuthi izihlobo zabo ziyaphela emgwaqweni ziyaphela egangeni lapha ngohlupho lezimbabwe. Hawu nkosi yami angazi sizabona nje mhla ka-23 ukuthi kuphumani. Ngiyabonga
hayi two seven njani ishona njani badala kumele zona hayi yamangala yamangala ngekhethezanga abakhuluma manga ihlangane lekwayihlangane ne-real game leyo heyi hayi 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 amanga bathatha abantu bezana amadoda yoyoyoyo amangalisa bethi imisebenzi iminenge labantwana baqhatshiwe baningi elokuze ewanke indawo abengaqhatshi isikhathi sonke lesi esilisulethi beqhathe nanhla kungamavoti amakhampani avalwa amadala asevule vulwa mbani qamba manga hayi ukwehluleka okungakaze kubone shilo kuyayangisa lokho amanga asegcekeni azulu umntana omncanda kayabonta kungamanga sibili akuphelele sibili hayi abantu abahlakanile bethenela kulokho bathengisa amangeminyaka leminyaka
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Sike saliphake udaba lapho kade sikhuluma ngomhlangano we-rally eyenzelwe kobulawayo e-White City Stadium izolo. Bekugcwele abantu okwenze abanye bathi hayi iBulawayo isihambile sithethwe yi-CCC. Kodwa ke sithe sizwe ukubana abebandla leZanu PF bona bathini. Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga laleli bandla, ukuthi sizwe ukuthi bathini ngerali yakoBulawayo e-CCC.
Well, iTriple C namhlanje yenza umhlangano wabo eWhite City Stadium. Sabona kulabantu abalandeli babo bekhona. Kodwa okukhona okuqhathekileyo ebengikuzwa mina insolo esenzakala esenzakala kukhethwa abazamela lelo qembu kucouncil la kuma MP. Baningi abantu ade bekhona phana belama paper kumbe sithi ama placard ebhalwe utana no to imposition of candidates. Candidates must come from the people. Okutsho ukuthi ngesintu asifuni kuimbekwa ebantwini abasimelayo. Abantu abasimelayo kumele bevele ebantwini. So konke lokwana kuyimikenke ekhona ukuthi kusi ezaba izinto ezizaba affecta nxa sesibuya ekhethweni ngolwesithathu. Sibona thina ngantu lathi njengeZanu PF this time around abanye abantu sebevulekile, sebebonile ukuthi hatshi uhlalasisithi kona noma idongi siyalivotela yikho senzela ubana singabi le ntuduko lapha koBulawayo. Ngoba phela ungafaka idongi elizifeleyo kutsho ukuthi kuyahlala kuvele kufile kunjalo, of which sokuzanjani ncindezela intuduko endaweni yethu lapho esihlala khona. Kufana nalase-Country Park ngale, abantu abaningi ivile abe-TPC sebekhuluma ukuthi shuwa singakhetha ukubana sivotele umuntu ongelalutho. Abanye bazi bethu ohlala ngibo, abanye bethu ozaqala ukudinga ukuthi azakhele eyakhe indlu, kunokuthi sifake umuntu osetshengisile vele ngokwenza engakangeni ukuthi intuduko kuyini. Andibona konke khona ukubana izitshengiselo ezokuthi khona mhlaka 23 ngolwesithathu sizabona iZanu PF idobha sibili amanye amasithi emadorobheni lapha. So yinto esikhangeleleyo njalo si emphasize kakhulu ukubana akube lokuthula elizweni. Abantu bazi ukuthi ipolitiki ayisonto ukuthi kumele uze uphakamise isitina uchaye umunye ngenxa yayo. Into yokuthi na choose masikhethela ukhethe lapho okhethe khona kungela udlongudlongo obuvukayo khonapha. Ngoba into eqhakathekile kakhulu engifuna ukuyitshela uZulu lapha ikuthi sakheleni zinini. Sizadingana kusasa ngemva kokhetho. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU PF. Kwezemelika, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika zithi ziza kuya ekhaya kuyonale iviki ukuyavota. Kwamanye amazwe afana leSouth Africa leBotswana, iningi lithi belifuna ukuthi liyevota, kodwa indleko zokugibela ziyehlula. Omunye owayefuna ukuncintisa kukhetho, umnumzana Sevia Kasukwere, wayethembise ukuba uzaphathisa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota, kodwa uKasukwere walelwa ukuncintisa umthethwandaba ngoba kuthiwa usehlezi isikhathi esedlule umnyaka lengxenye engayanga ekhaya. Ngapha kwelemelika bakhona sebesukile belubhekise ekhaya ukuyavota. Sixoxe lomunye oza kuya ekhaya ukuyavota esuka ngapha kwelemelika, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Lonyaka baba Gandhi kukhanya kuzaba lomehluko eminyakeni edluleyo kwezokhetho nxa sikhangela le ndaba yabantu abasemazweni ukuyavota kwabo. Singakhangela ukuthi kulolu khetho sisiya kukhetho lona lolu, imizamo ebisenziwa ngabantu abaphandle abakudiaspora, nxa singasebenzisa lelo bala abakudiaspora, ekuncediseni lokuba bebe phakathi kwayo inziki yokwenzakala kwezokhetho baningi kakhulu. Ziningi inhlanganiso ezingekho eZimbabwe eziphakathi kokwenza ukuthi zibe khona kukhetho. Yikho ke lo nyaka nxa sikhangela sikhangela nje ngamalungiselelo enziwa ngamabandla angekho eZimbabwe, abantu abazimeleyo, amabandla ezombusazwe, ngizakhuluma njenge ICCC engaziyo ukuthi khona benzani emazweni ngendaba zokulungiselela ukhetho. Kukhanya lo nyaka kuzakuba lomehluko, bazaba baningi abantu abazayinelisa ukuthi baye khona ekhaya bayovota. Singakhangela amazwe agombolozele iZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Baningi abantu abakulawa mazwe abatshengisela ukuthi khona hayi lonyaka bazimisele ukuthi baza kuya khona. Yikho ke lonyaka sikhangelele ukuthi khona abantu baza kuba baningi abaza khona. Njalo enye into okumele siyicabange ukuthi khona labo abasemazwe abaziyo ukuthi khona abasozelo benelise ukuthi bazihambele bona bayizifakela u-exwa, baphakathi kokusebenzelana lalabo abasekhaya ukuthi babancedise ukuthi bafike bayovota. Yikho ke lo nyaka bona abo abaselizweni phakathi bazaba loncedo olukhulu oluvela ebantwini abaphandle balezinto eziningi abazenzayo ukuthi bancedise bonabo abaphakathi abasekhaya. Ngoba eminyakeni kuyabe kwenzakala ukuthi khona bona abasekhaya ababe besithi khona hayi yithi thina esivotayo abayi kuyovota, kusenziwa indaba eziningi ezokuthi kuyabe kuswelakala izimali zokuhamba, kuswelakale indlela zokuthi khona beqoqane abantu ukuthi bayovota. Kodwa lo nyaka nxa sikhanya abantu abakudiaspora benze okuningi, benza okuningi ukuze bancedise labo abaphakathi ukuthi bayovota. Njalo njengoba ngitshilo ukuthi khona maningi amalungiselelo enziwayo ngabantu abasemazweni aseduzela khonapho, njalo kuhlanganise labantu abasemazweni akhatshana baningi engibaziyo mina ukuthi khona babhalise ukuvota. Njalo bazabe bekhona besiyavota besuka lapha e-America, besuke e-UK, besuka e-Australia, e-Belgium, e-Germany. Baningi engibaziyo abazimiseleyo asebevele sebathenga lamatito ukuthi khona uyahanjwa kuyavotwa lo nyaka. Yikho ke hayi lo nyaka baningi abantu abazavota besuka phansi kwelizwe eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gandhi.